Isungumule sinqa kulaba lokho besakhumbula last week sikhuluma ngakho ukuthi hayi sithabalala sizinda sizanqoba ngoba ngisijo nje ukuthi hayi sile candidate eyodwa engumo blessing so yikho ke ngatsho futhi ukuthi hayi asilama double candidate ngikatesi as we go ahead ngoba sabese sikuhlelile kuhle ukuthi kube le one omema uPC yikho ke abafowethu lanqa ubatshela nje babe lokho besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hayi akusoze kubancede khonokho engangikutshile ngibona ekhodi kuphume ngaleyo ndlela yikho ke hayi siyakujabulela khonokho ukuthi yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa siya kuma-elections iparty ibe lo muntu oyedwa ngemva kokukhulumisana lokulungisa izinto eziningi yikho esikwenzileyo hhayi siyajabula kakhulu bevele sikukhangelele into enjalo
manje aliboni abanye kade bengefuna ukuthi bavotele umnumzana Gift Ostalos Siziba bazakhalala ukuvotela uMathembo
abalandeli bephathi isikhathi eziningi abavoteli umuntu bese abantu bavotela iphathi ngoba okuyinayo iphathi akusiwo umuntu yikho ke lo muntu lwana nanxa esewinile uwinile iphathi hayi iphathi bayithanda bazayivotela yiyo abayimelayo ngoba sonke singaphansi kwebandla lephathi iCC
manje njengoba umkhokheli webandla engani yena ubefuna ukuthi umnumzana Gift Siziba kube nguye oncintisayo lizakhankasa njani
anti uyakwazi ukuthi yikho evele injongo esayisiyilungisa ukuthi kasikhangelelanga ukuthi umuntu oyedwa abe nguye okheda abantu abaxhasa ibandla yikuyisifiso sethu ukuthi sihlalisane phansi sibonisane singabantu bokuyona leyo ndawo bese sikheda umuntu ofunwa ngabantu ayisikho ukuthi umuntu ofuna ukuthi angene ekhethweni ufunwa ngomhlanga kanga yebo ye ngingafisa ukuthi ngimfune kodwa sokufanele ngikhulumisane laba bantu bekuleyo ndawo bevumelane lami kumbe bayale kodwa nxa bethe bayala sokungumlando wami lami ukuthi ngisekele nalowo khona hayi ngithemba upresident uzasekelela nalowo okhona
kahle kahle umnumzana Siziba yena waxotshelwane edale lephalamende
njengoba sisitsho ukuthi kufanele kuhlaliswane phansi abantu nge-constituency betsho ukuthi bafuna ubani phu njengoba kuzange kwenzakale lokho abantu babengunguna ukuthi hayi uphongubona sembona sethuthile nje kasimali yikho ke besibanika ithuba futhi ukuthi phindani lenze njalo kwakhanya yena kulelo hlelo kazangaphatheki wathi uyabuyela yikho ke sasesitsho ukuthi hayi labo ababuyela ngokuthi bona bayabuyela bezitshola ubona hayi ibandla kalisebenzi ngaleyo ndlela mthemba kade sebekwazi angikhangelelanga ukuthi kulo muntu ozaqhubeka esenza khonokho siya phambili
khona ukuthi amanye amalunga axotshwe kuhamba njani kuzayenziwa na njengoba sabona umthethwandaba unquma ukubana akumelanga kwenziwe ngumnumzana Chabang.
Umthethwandaba sizawumelela lowo mthethwandaba udlule ukumiswa kwabantu kakusoze kume ngoba umthetho lwa section 126K awenzelwanga iparty yethu yonke wenzele phose wonke amaparties wonke nje ukuthi umuntu othe wabekwa iparty ephalamende engasalandeli lezo zinqumo zaleyo party iparty iyamcela ukuthi hayi akazophumula ahlangane labanye isikhathi phela sizafika ukuthi leso ngumade bethe kumiwe sidlule kodwa kungabe kukhona labo futhi abangalandeli izinqumo zephathi hhayi iphathi izabacela ukuthi hhayi kababuye bezophumula.